o eyindebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Wala amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 kuNkwezi 2020 ngifakusebenzisa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani laseke sinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9, kuthi emhlabeni jikelele asebefunyanelwe le-COVID-19 besedlula izigidi ezintathu 3,932,623.
Kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law.
Omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhizisa indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa ihayikhodi yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhiziswa.
Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yi-Samu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemtshato okwenza nabale micimbi nje siyakwenza konke lokho.
Kuwasa Friday lamhlanje sahamba neqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Samu Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9. Abasebehlolwe ukuba baligciwane lobahashi lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 17,735. Kodwa lokhu ebengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine 3,932,623 kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 271,017. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amathathu 1,349,121. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 54,027 asebefunyenwe belegciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,074. Kwasinda inkulungwane phose amashumi amabili 18,636. Uhulumende usenikeze omanisipala bemadolobheni elizweni amandla okuqhubeka bebhidliza indawo lapho okusebenzela khona abaphila ngokuthengisa lanxa umthethandaba waphezulu owe-High Court wethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uZulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakhansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende lamakhansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokho kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association umnumzana Michael Ndiweni.
Abahlonishwa abantu abasebenzayo iloba bazongenele imthethandaba emkhulu ukuthi abantu abahlonishwe bengahlukunyezwa akulokulandelayo kutshengisa ke kunokho ukuthi akula muntu ohloniphayo umsebenzi wenziwa abantu abazisebenzayo nanku idolobho leHarare loke libhidliza izakhiwo zabazisebenzayo kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthethandaba esikhulu ukuthi ayikumiswe lokho.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba labantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi ikhansili ayiyeke yakwenza lokhu yodwa nje ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise lesi sijeziso se-High Court okutshengisayo sibili ukuthi hayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende lapho esingathi yingama-higher offices e-government okutshengisayo ukuthi hayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuckshop siphakathi kwe-lockdown leyi okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo Zulu njalo lokuzwela uZulu ukuthi uZulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chidene uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uZulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move
ikhuthaza abantu ukuba bakhuphe izakho ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esiwupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba amakhansili ame ukudiliza indawo zokuthengisela ezisetshidungwizane eBwet. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba le-Herald ngumnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsho lwentuthuko yezabelo futhi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz kushort wave.
Umthethwandaba we-High Court namhlanje wethule isinqumo esivimba uhulumende ukupha i-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphi izigidi eziyizikhombisa lengxenye zamadola 7.5 million Zimbabwe dollars emele iye ku-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. I-MDC Alliance yiyo ekwezele udaba lolu emthethwandaba ngoba uma Kuphi esithi imali le ize kubandla lakhe kulandela isinqumo se-Supreme Court sokuthi nguye owayemele akhokhele ibandla ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai hatshi uChamisa. Kodwa umahluli we-High Court umnumzana Nangati Kanumanongwa unqume evumelana le-MDC Alliance namhlanje. Umanongwa uphe umphathintambo wezemali lo wezemithetho amalanga alishumi ukuba baphikise isinqumo sakhe nxa befuna. Imali le iphiwa amabandla amalunga ephalamende amaningi uhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Njalo esikhathini sonke lesi ibivele isiya ku-MDC Alliance. Kodwa uMakhuphe useyifuna laye esithi amalunga ayidalela ephalamende aku-MDC Alliance ngawakhe. Kule viki uxotshise amanye awo kuleli dali. Uhlaziya lolu daba uNtongamile Nkomo uxhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncobe.
Isinqumo lesisihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke ucace kahle ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili. Ikakhulu kulona lolu daba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela labavela kuMDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uSwangirai. Kukhona abavela kuMDC, abavela kuPDP, abavela kwezinye inhlanganiso. So imali nxa iphuma iphumisa kubo bonke laba bantu. Angizange ngezwa umama uKhuphe sithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe. Ngakho ke kuyahlupha ke lapha imali nxa ususuka yonke uyisa kuye kanti kulabanye vele ababekade bengelayi. Lapho ke kulenkinga bekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuye phambili izinto zime ngendlela efanele. Lithube lihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo seSupreme Court sibopha okunga kanani iMDC Alliance. Nga sibopha iMDC Alliance, sibopha luphuhla ngothi lweMDC Alliance. Yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance. Kodwa nje uma liqondiswe kibo bonke kunzima ukuthi lisisiwa umama uthi uThokozani Khuphe kwabanye afika njani.
Umphathintambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqumo lesi?
Ngicabanga ukuthi bazaphikisa, bazathi bona iSupreme Court yathi umama uThokozani Khuphe senguye ophethe iMDC kababuyele kuma structures ka 2014. Kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC. Iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi bandla lezano PF uma ngabe bemelwe eParliamente linani elithile ngokomthetho weZimbabwe. Ngakho kakuhlangana imali evele eParliamente lama structures ka 2014 kuzamele kucace ukuthi imali yakanjani ebona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama. Yikho ke lokho ezabikulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangani. Kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi kuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi indlela. Ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhetha uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyukuthi ngamaqembu ahlukahlukeneyo. Okwakhathesi hayi kakuvumi kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumente.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa uSithandekile Mhlanga.
Amabandla aphikisayo kwele Ethiopia athi asola uhulumende ngokwephula isisekelo sombuso walelo lizwe ngokuba esedlulisela ukhetho phambili. Ingcwethi zithi inani labantwana abazasetshenziswa ukuvuna emasimini eGhana le-Ivory Coast ngokungekho emthethweni i-child labor ngenxa yobuyanga obuzadalwa ikumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lizakhuphuka.
Ababalisi labafundi bezigabeni zemandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19. Bekhangele njalo ekuvulweni kwezikolo kanye lemali emele bayiphiwe izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuchamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emandebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhanyelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ebo kambe sesizwe sizwile sibili ukuthi amanesi engezelelwe imali. Sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule isikolo amatisha lathi siza kwengezelela imali. Ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangena umkhuhlane we-COVID-19. 52 children phambi kwakhe, 35 phambi kwakhe. Uzuthi unesi ungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula. Utisha vele uku-risk okunye okumandisa. So sikhangela uhulumende asaqalisa amalungiselelo considering i-plight yama-teachers.
Unkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangela sibili ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakhontinua kunje kukhonsidwa amanesi wodwa kuphiwe imali amanesi ama-teachers engaphiwanga kuzahlupha. Sesinanzelela ukuthi i-COVID-19 le vele i-sort of airborne iyaspredeka nje lula. Abantwana bayathelelana lo mbalisi uyathelelwa. Akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi uku-risky la uzagula.
Isakhamuzi seKezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance. Encane sizwa ngapha ku Ministry of Education kubabalisi lababalisikazi labo headmaster. So kutho ukuthi bathi bona abafuni ukuthi bafike kulelo banga lokuthi sebengayenza lokho kwakuthiwa yi-sit at home, lokho kwakuthiwa yi-strike, sebeyekele umsebenzi. Hatshi into ekhona ukuthi uhulumende kase aphangise ananzelele ukuthi kunohlupho lapho olukhona olungafika ezikolweni. Abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi ufundise umntwana olomkhuhlane mbongela mkhuhlane. So akunanzelela ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlangene njalo kulale COVID-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina be-tested positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule floor le yomqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla. Nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela i-COVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayihlula into ebulawa yisepa enale esigeza ngayo. Indawo zonke lapha emathawni nasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezilemithi efana namasepa okay izandla okay imiganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona. Wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenza umuthi ofana lesepa naleyo kodwa ongalimaziyo emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheke kumbe uthelele emakhaleni ukuze siqedele i-corona phakathi kwemizimba yethu.
Umongameli Emerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya. Ngakho-ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi ngoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe kuWhatsApp. Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle ezweni lubike ukuba lokhe kulabantu abangama-38 abalegcikwane le-COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane njalo uZulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa $500. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu lesizwe lama Warriors uNoel Kaseke uthi ukuziphatha kuqakathekile kakhulu kubadlali bomdlalo wenguqu abasakhulayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKaseke ungumsekeli womqeqeshi weqembu le-DRC Sports Cultural Club nase-United Arab Emirates uthi ukuzimisela nokuziphatha kuhle kunakho ukudala umehluko phakathi kokuphumelela nokungaphumeleli emdlalweni yenguqu.
Ngiyalikhuthaza abafana abakathesi abasakhulayo labalasa isifiso sokuthi bedlale ibhola, kumele ube ne-discipline lokuzinikela, ngoba uma ungenakho lokho kubili, hhayi awusoze wakwanisa ukuphumelela, awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela. Discipline lokuzinikela yikho kuqakatheke kakhulu.
UKaseke ukhulele kwiqembu le-Highlanders lidlala kumaqembu abasakhulayo lapho aqeqeshwa khona ngu-Alibaba Dube. Ngemva kwalokho uqale ukudlala kwiqembu elikhulu le-Highlanders lapho asebenze khona nabaqeqeshi ababalisa uRamon Mpumbu nasebandlula emhlabeni yebatho uBenjamin uWillard Khumalo kanye no-Eddie May. UKaseke uthi bonke abaqeqeshi labangani nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela, njalo imfundiso yabo yeyenze waze wadlala nasemazweni wadlala emazweni ebalisayo Albania, India, Cyprus kanye nase-United Arab Emirates. UKaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembeko okuqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili Mahlabe Zulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lowo siwukhulele bantu bakumthakazi, sihlale ezindlini. Kube isikhathi nje ukuthi sihlale nemuli, lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokho esibhizi sisebenza siyakwasatholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemuli kuxoxe iyathanithi le madoda lesiphiwe nguNkulunkulu ekuthi sikhangele impilo zethu.
UKaseke wadlalela neqembu lesizwe le-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlala phansi. Phambilini kwaba ngumsekeli kamqeqeshi weqembu ayisebenzela kathesi ukwaba ngumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Alhamdria. Mina lesizwe ngibulawayo uJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to
four. Was a Friday, namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Summer Express. Leli qembu lisanda kwethula idlakazi lalo lakuqala elilesihloko esithi Kumalayitha. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Iqembu leli likhokelwa yisizwa edabuka ePlumtree uMadam Simanga, njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu kumsimanga ecasisa ngembali yakhe.
Itokumculo ngiqale kudala mpela ngumuntu vele odlala eKatar kakhulu odlala isigingi. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Wathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yi-Summer Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemithado obenza nabale micimbi nje siyakwenza konke lokho.
Idlala leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye dlale ethi ukujola. Ongakutsho kubalandeli Msimanga,
abangathengi amafonkhongu loko kuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngasingabaculi. Siyayenza izinto ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile lema siyiripota siripota ngemali ephezulu kakhulu.
ngathanda ukuthi ngayidlalade lenu balithola njani
oyabefuna mhlawumbe yabe le mcimbi olani efuna ukusiconnecta ku 0612659640 mawufuna ya WhatsApp mawufuna ufoni uyalithola ke CD
lekhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe lesamo express ngale eka Malaysia ethi maphokothela
kubekele phambili kodwa singakaligcike uhlelo lwalamhlanje kodwa sikhangeleyo esilaso inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus ezimbabwe seliqonge lafika kwabathobamunemunye 9 omanisipala bemadolobheni ezimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa i-high court yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa kuwoza friday lamhlanje besihamba neqembu elicula umdumo werumba elisicathulayo elizibiza ngokuthi yi-Sam Express. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi libe lempelasonto elithukela.
Siyalibona ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.